sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 kuhlolanja 2025 ngokhiphi stube. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili.
UZulu weZimbabwe useveze imibono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni ngo-2028.
Lapho okutota khona uyathi uhamba onyawo lutshone sibili nxa ufakile i-fertilizer uqhubeka kubomvu.
Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elilakho ukudala umonakalo omangalisayo ngesikhathi ezinye izilimo sezitota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe singafika ngo-2028. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe, kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abagqugquzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. UMnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini, kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lo mkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumlani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala, sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo, sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kaMnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena ukuyamenza bengumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Oke wamela isigaba sebhinga edalele parlamente elilunga lebandla eliphikisayo ele-TRCC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi uMnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajitsha i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabaqhuzi kutsho okuningi kokuya.
Kepha ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kaMnangagwa.
ambona ukuthi lokunye ukukhuluma okudlula khonoko akwenza umongameli ukuthi athi yena mina a ngima ngesekelo sombuso kodwa phela ebandleni ngale ukukhuluma kulibandla leli ibandla lezaniphephe ngesifiso abalandeli abangabe belazo kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakumala.
Kulokufuthelana okukhulu kuZANU PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa nguMnumzana Blessed Geza bathi uMnangagwa kumele ehle embusweni kaThesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele. UGeza usedingwa ngamapholisa ngoba esithi wathuka uMnangagwa. Kungenzeka uMnangagwa achiye umbuso njengokuthembisa kwakhe. Ngubani ozakhethwa iZANU PF ozancintisa emelele libandla kukhetho? Olandela izombusazwe ezimele uMnumzana Difa Dube uthi lokho kusobala.
Sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena ngoba njalo nxa sikhangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe neqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi uMnumzana uMnangagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli wabe neqhaza elikhulu kakhulu. Esangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wachiya ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesa ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe.
UMnangagwa usolwa kakhulu ngabantu abaningi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe Libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elikhulu kusasa eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo. Luthi izulu leli lizabe lilomoya omkhulu. Ababona ngokuhlenga uzulu abe-Civil Protection Unit bathi kumele uzulu alalele imbiko ethulwa kumaphephandaba lemisakazo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalimi abanengi eMathoreni South bekhala ngokutsha kwezinye izilimo ngenxa yezulu elinengi. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathoreni South.
Mina ngiseGwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba kusimbi village, iGaramba iWard Center then eNsimbi village. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina. Hayi inkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali bese singena emasimini. Emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe kungakhula babe sebedinga futhi le ukuzalisa. Kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyawo lutshone sibili lanxa ufakile ifertilizer uqhubeka kubomvu. So indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nxa lingana kakhulu kuyatota kwezindawo.
Kambe lukhona uncedo yini eludingayo ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lweni lolo?
Abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengathola ifertilizer. Ngikhuluma ngesizathu esikanje umquba abantu abasela nkomo ngobuningi ziyafa, uthola umuntu efela nge-35. Ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami efelwe yi-16 ka-1. Lami ngikhuluma umfowethu osemzansi othiwa umluleki Moyo ubethele inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athe sukusele yodwa inkabe yeseleyo. So ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu adebele inkomo eziningi zifile baswela umquba lo ngelazo vele kutsho ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho. okwakuthi kuhle untondobari kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbu yabantu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala esigabeni seMatholen South obexoxa leStudio 7 esekaranyemba. Abezindaba abeRoters babika ukuba eleBurundi selisuse ibutho lalo kwele DRC lapho belincedisa khona ilizwe leli empini yalo labahlamuki beM23. Kubikwa ukuba lokhu kulakho ukwenza ukuthi M23 ihluthune amanye amadolobho phezu kokunqoba ibutho lelizwe eGoma, Bukavu lezinye izigaba. Lokhu kwenzakala njalo inhlanganiso ye-United Nations isithi i-M23 ibulala abantwana abaningi lapho engena khona. Inhlanganiso ezigoqela i-SADC, East Africa Community, le-African Union zikhuthaza ukuba i-M23 ibeke phansi izikhali ikhulumisane lohulumende we-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market Bolivar Solutions.
Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC, akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity. Kutsho ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa, kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma. Yikho iM23 asisoze sithi kathi singamalwicatsha. So ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force. Nxa ulomuntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi, aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho, wena awusabonakali. Kutsho ukuthi uyadelela abantu, yikho uKagame la emdelela. Ikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force, ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, i-East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzukazi ye-Africa khanya babehlula ukuthi belungise udaba lwempi le ekwele DRC. Pho manje kumele kuphathwe njani konke lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yiko njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe, abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungezi emhlanganweni, kusho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba. Akusoze kwenzekala ukuthi i-SADC le IGAD balungise kumbe i-AU le United Nations balungise idaba le-DRC uChisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa imilotha bebathathu, uChisekedi, uKagame laye uMuseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali, yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena ukuthutha udaba lakhona alusalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngapi eKinshasa, babe yiwa ababusayo ngoba lowo ujaha lowo khona, lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yezwekazi le-Europe iqhuba umhlangano wokuphendla indlela zokudlelana nohulumende kamongameli Donald Trump okanye iqhuba ezinye inhlelo ezingathakazelelwa ngamanye amazwe. Abalwela ilungelo loluntu, abezempilakahle labanye bathi kumele kukhululwe umnumzana Kizza Besigye wakwele Uganda, wathunjwa nyakenye kwele Kenya, wavalelwa entilongweni eKampala. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America, Washington DC. Weziphathelene leMelika. Iziphathamandla zikarhulumente weMelika lezakwele Russia ezibona ngokudlelana lamanye amazwe ziqhube umhlangano namhla eSaudi Arabia. Zikhuluma ngokudlelana kwamazwe la kanye lendlela zokumisa impi eseUkraine. Amacele omabili athi akhangele ukuthi inkulumo lezi zizaphendla indlela yokukhulumisana phakathi kwabakhokheli bamazwe la, uMnumzana Donald Trump loMnumzana Vladimir Putin. Ophethe uhlangothi lukahulumente weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Marco Rubio ubekhokhela iqula leMelika. Icele leRussia belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Sergey Lavrov lomcebisi kaPutin uMnumzana Yuri Ushakov. Abakhokheli beUkraine bathi bebenganxuswanga emhlanganweni lo, kodwa umongameli Volodymyr Zelensky ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano lomela eleMelika kulelo lizwe, uMnumzana Keith Kellogg kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Tim Murgai olandela ezombusazwe weMelika ezimele.
Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks e-South Arabia. Amaphathi amandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho, kungathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yi-member of iNATO, and ukuthi bagcine ngathiwa i-land abayithathileyo e-Crimea lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho singabona na abakhokheli bamazwe omabili, uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin, besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo kuthuthukiswa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi. Wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala loMnumzana Putin bakhulumelane izindaba ethi important for the world. Ngoba siyakwazi ukuthi iRussia leUSA yiwo amazwe alezikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. UMnumzana Zelensky vele ukhuluma a position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu lwalabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.
UMnumzana Tim Murangai ulandela ezombusazo weMelika besecungweni lotabuka ncube weStudio 7 ese-Ohio khonapha kule Melika. Abanye abatsha eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yesimo esibi somnotho lokunye okubenza behluleke ukuziphilisa. Bakhuluma amazwi la ngesikhathi kulungiselelwa ukunanzwa kwasuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakhulumela eStudio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi ngoba kunzima ukulithakazelela belambile bengela misebenzi, abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe lokunye okubathwalise nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa kobulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth, Secure the Future. Ukhangelele ukuba kube nabantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberfield Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngithola kancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khona lokhu kwamhla ka-21 ukuthiwa kuselebrata ilanga labatsha, kuyazifananela ngoba abatsha batshona sitshona sizihlalele ezitaradeni, akula nto esiyenzayo ekhanyayo. Even okufunda kufunda kuphela ukuthi uhlale phansi, sesifundela udu. Abantu abatsha sithwele nzima eZimbabwe.
Morgan Nyathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba libaselebrate ngaleli langa bekhangele njalo imhlupho eziningi ningabahlangana lazo.
Baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe. Untokozo Msipha laye uthwele amagabha avuzayo.
Siyalibona leli langa elifikayo elizabe likobulawayo. Kodwa hayi njengabantu abatsha, hayi ayikho into esikhangeleleyo.
Amazwi kaMsipha agcizelelwe nguNkulakwashe Zulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni.
Akula vele siyabe sikuthakazelela nge-Youth Day yethu ngoba siyahlupheka, akula msebenzi, abantu babhizi kathesi bayezamadragi, bayanathi izidakamizwa, abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe. So vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha. Asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule, bakhululani.
Kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Mdlongwa uthi kumele abatsha besebenze ilanga leli ukuphuma lamacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenza ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo, ngoba imisebenzi, imali, konke le ntuthuko nje abantu abatsha konke singakhangela lemifundo sisenziwa ngobuchwepheshe.
Osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Ungakombayina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha, okuyinto enhle khonoku okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le-demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo.
Usuku lweRobert Mugabe National Youth Day lunanzwa ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho okubambekayo elizweni. Usuku lolu olwasaziwa ngokuthi 21st February Movement lwalungolokuthakazela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owasuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulaba dabuka eZimbabwe abathathu okubiwa ukuba sebelenyanga ezimbili bevalelwe emgodini we-Lonwen Mine eKrugersdorp eGauteng kwele South Africa. Umnumzana Thembani Dube, isihlobo somunye wavalelwe emgodini lo ogcwele amanzi, uthi badinga uncedo lokubahlenga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa asesigabeni se-West Rand alenkamba eduzane lomgodi lo. Kusanda kuba lengozi efanayo eStilfontein okwafela khona otsheketsha abanengi kwahlengwa abanye babo. Akesizwe uDube exoxa ngodaba lolu.
Njengamanje kunzima baba, ngoba into eyenzeka kukhona abawu-2 after a few days abawu-2 baphuma basho ukuthi bachaza ukuthi phansi labanye babashiye bethila but bese bezama ukuguba enye trench ukuthi bayophuma kwenye indawo. So kwaphuma le-2 yaphuma i-right, kwathi after a week masibuyela futhi sizama ukuyacheka ngoba sezingena emgodini lapha bathola abawu-4, izidumbu eziwu-4 beshonile. Right, all in all labantu babewu-17, so i-2 yaphuma sathola izidumbu eziwu-4. Kwazothi ngeyi-21 zikaDisember kwaphuma oyi-1 ethila, abawu-10 bashiyeka phansi and namanje ibalokhu bephakathi laphana. Like bathi masebegubha i-round bezama ukuthi bagubhe i-trench yokuthi baphume umgodi wadiliyele, laba abanye basala ngani, laba abasala ngapha yibo laba abaphumayo, nalaba abanye abasele emanzini abawu-10 basele ngayo. So at the moment asikwazi ukuthi basaphila ngabantu abangasekho, so ngakho besicela nje usizo ukuthi sincediseke ukuthi baphume, noma kungathiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo.
Umntwana nowenu ngomunye wabo abangabaphumi khonapho?
Yebo, ngomunye wabo.
Kuthiwa mbani igama lakhe?
UCarlton Mvundla. Abafana basendaweni lapha uye lo mfowethu, then nabanye ababili abaseplantry. Lo omfowethu hayi ubengakabi nonkosikazi, ubengakabi nomakoti, ubenentombi njalo sasemncane, ngobuna-21 mangaphazamini. Then bese kuthi laba abanye abawu-2 uHelod Ncube yena-ke ushiye umakoti nabantwana ababili. Bese kuthi-ke omunye uthando lwenkosi Ncube naye yena-ke naye ushiye intombi, ubengakabi nomakoti, unaye umntwana kodwa ngaye ubengakabi nomakoti.
Yeah, so manje lifuna ngcedo bani kumele kwenzweni khona?
Ungcedo baba esilidingayo laphana ukuthi cela ukuthi bakhishe noma ngabe kuthiwa sebethule ukwazi ukuthola imizimba yabo bayobekwa.
Lika lakhuluma lobani ngakhona ukudube?
Sebebaningi abantu esizame ukuthi sithole uncedo futhi ngamasonto sesazama sana se-police station. Kukhona omunye ugogo nje omlungu since from the start kwenzeka le nto okuthiwa ukhora. Kube lokhu esincedisa ngokwazi wasingela namaloya e-human rights. Amaloya akhona since lokhu ebhizi athi azosinceda ukuthi abantu baphume. So bathi basalinde ukuthi bathole imephu.
Umnumzana Thembani Dube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ubexoxa le Studio 7 eseKrugersdorp eGauteng. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bethu ezibathandayo indawo zonke lapha enikhona, hayi nasencenge ngabantu bakithi, hayi kunzima kakhulu. Sasizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lesekhona lizo yifana eZimbabwe, hayi kunzima. Uzabantu bethu president wabo baqhubekele phambili bebusa, thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi, sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo, kunzima. Angazi bathi uyenza kahle upresident wabo, uyenza kahle kuphi? Ikakhulu isazisade lasimaterialand mina angiboni into ayenza khona manje zihlale emazweni abantu azisebenzi, izikolo zethu zifile, silokhu sikhipha imali yangalezi esizithola emazweni lawa siyenza ama-development, siziyakhela izikolo, izibhedlela kunamiti, asinama-akhawunti ekhaya. Izikontiri lezi ezisuka laphaesaphelela lapha ePlumtree zikazikasimiti manje silokhu simile lapho, asisaqhubeki siya phambili. Umgwaqo lo osuka ePlumtree yebhambazi ufile, nayo imoto zakhona lezi ezilamazilanda imali le eboda post emayitengwe le mali le zimali abazithathela abantu, imoto zakhona zihamba through iBotswana. Angazi umbe labo malaki inkomo bayakwazi lokho ukuthi imoto le mazilanda imali zihambe ngeBotswana ngoba zisaba umgwaqo lo wePlumtree ukuthi ufile. Hayi kunzima kulo elizwe leZimbabwe, lizima kulo bantu, hayi khona.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Kuyamangaza nje ukuthi inkomo ziyadliwa kwezinye indawo ezilwane, ugovernment uthi kakabe kwazi. Ufuna ukukwazi ukwazi njani kuze kwazi mina lawe kumbe sise-South Africa kumbe se-America? Ufuna ukwazi njani? Njani kufanele abhadale abantu ngoba inkomo zidliwa zinyamazana ze-government, anti so i-government ayibhatali. I-Afrika mna ngazi ukuthi khalelani ngoba umnotho ona lo se-DRC ukufa khona utshontshwa yiwama-British nama-Americans, wona wodwa nje uyakhona ukusupply i-Afrika ibe right. Singena kobo-Sudan lapha, singena emazweni amaningi vele ale mkhiqizo ngoba i-Afrika wonke amazwe anemkhiqizo.
Siyabonga balaleli bakaStudio 7 nani basakazi abanje abo Gibbs Dube, otabo Kancube, ojonga kandemire and company ziyasisiza kakhulu ngomsakazo. Ngabonga namhlanje nxa lingabale yami audio, ngifuna ukuthi ngikhulume concerning ngamadoda engiyawazi ekhuluma kuhle ngoba imbono omunye lomoya olombono oyakhayo futhi njalo bayakhuluma. Yami comment ngithi bayakhuluma nje ba right, but mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngezinga lawo phezulu. Ungakhangela uMatthew chapter 24 verse lika 14, ungaqala nje ku-1 khona phana. UJesu nxa bephuma ehamba nabafundi bakhe, abafundi bakhe bathi mfundisi uyayibona, yayibona itempeli lezakhiwo. UJesu uthi liyakubona lokho? Yebo ngiyabona, libona, liyakubona. Kodwa okusalayo ukuthi akula litshe elizasala hlezi phezu kwelinye. Akhulume sephambili athi kuzaba lezimpi, lizawuzawa izimpi lamahungahungazo, kuzaba nendlala, kuzaba nalokhiyana.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo lwelaptop lingakhohlwa namhla sixoxa ngokubhekane labatsha eZimbabwe, ukulabanye babo abathatha izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka. Singayihluba nesihlobo sike sikhangele ezinye zinhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe useveze imbono ethiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028. Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elakho ukudala umonakalo omangalisayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.